Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ekuseni ngomvulo mhla ka 12 Mvimbitho 2018 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ukuthi engaqhubeka ephazamisa imihlangano yekhomishini ebona ngezokukhumisana umlota azawukhomba umuzi olomtshwala.
Lapha umnangagwa laye uchamisa abantu abayibabaya kuma elections bonke bahamba bengabangani ngabantu abangela mandate from the people.
Umnomzana Nelson Chamisa uhlangana lo nkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo, kodwa ababili laba abavumelani ngodaba lokuthi ngubani umkhokheli we-MDCT.
Nxa ungathi uyakhuluma uyakhala ukuthi ulekethareshal, kodwa bona beyibaba lekethareshal. Akula political comments ongasuka lapha ayi-adresse emashoneni, kodwa bona bayabuya bazi-adressa lapha.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda sezicele ukuthi uhulumende agebhe imigodi yamanzi alungise le migwaqo ngoba ziphila nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexwayise amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ukuthi engaqhubeka ephazamisa imihlangano yekhomishini ebona ngezokukhumisana umlotha bazajeziswa. Amalunga ebandla leli asephazamise imihlangano yale ikhomishini emibili esithi kayiqoqwanga kahle ngoba ilelunga elilodwa nje kuphela elikhuluma ulimi lwesiNdebele phakathi kwamalunga ayisithupha. Umphathintambo ezenzakala ekhaya umnumzana Obet Mpofu utshele iphephandaba le The Herald ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi amalunga leli bandla achiyane lomkhuba ukuphazamisa imihlangano ngoba bezajeziswa. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDCT, uze wahlangana lo nkosazana Thokozani Khuphe izolo kobulawayo, kodwa ababili laba abavumelananga ngokuthi kuqutshweke kanjani kudaba lobukhokheli. Abazi ngokwenzakeleyo bathi ababili laba bahlangane belabafundisi abathathu, kwakhulunywa udaba lokukhumisana umlotha, kodwa akubanga lesisombululo. Kunjalo nje isikhathi sokhetho lokhu sisondela, yona inkokheli ye-MDCT ilokhu ibanga isikhundla somkhokheli. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakalayo.
Akamboni ukuthi khona kungabangela ukuthi ibandla linganqobi ngoba i-MDCT lokhu ayibandla elikhona. Mnumzana Kandi, ngamboni sibili ukuthi singabe sizikhangelela ukuthi singaluza ekhethweni noma nje ukhanya ngani izinto kazimanga kuhle njengoba kathesi, njengoba nje sonke sikwazi nje ukuthi kwenzakalani between intambo zokukhokhela i-MDC le ekhona between nomnumzana uChamisa lo uDr. Thokozani Khuphe.
Manje sikhuluma nje, kukhona yini okwenziwayo ukuthi lisebenzelane ndawonye kuye wekukhetho?
Kukhona sivili mnumzana Gande, njengoba besizwile khonapho ku Studio 7 yeni leyo ukuthi yena umnumzana uChamisa uzimisele ukuthi ayevakatshela yena uDr. Khuphe ukuthi bahlale phansi bekhulumisane bebone ukuthi indaba leyo bengayihluza njani, ngoba khona kuhle kakhulu sivili ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane ngoba ukukhulumisana yikho kwakha kuhle ilizwe kulokuthi abantu bejikelane ngamatshe njalo kathi kubona kusenzakala into esingayifuniwe naleyo eyodlame ye-violence asiyifuni sil, but ukuthi kuhlaliswane kuhle abantu bexoxisane sil bebone ukuthi nxa behlanganisa amakhanda abo bengaphuma lani kuhle kakhulu. Lokho
siyabona ukubana ibandla le-ZANU PF lalo lingani lilodubo olufanayo lele-MDC, ikakhulu kulandela ukuziveza kuka lo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi la usengenile kwezombusazwe. Ubona njani khona lo?
Ah, into zangkhona uyazibona nje zivezela zodwa emnumzana Gandhi. Yabona ukuthi njoba kuhlala kukhulunywa ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni, uyabona. So kufohlile nanku phela njoba kufohlile khonoku omnangagwa babezama ukuthi khona bekwenze umgabe ukuthi bemtshaya ikhuleyo bemkhiphe embusweni nangumgabe sephinde waphenduka futhi esithi hayi mina laphana ngangitshaya ikhule yabona abantu laba abakho embusweni constitutionally uyabona. So there's always it seems like the common thing between yena leyo umgabe la esayilandile ngeconstitution lakho khonoku uyabona umakhuphe impasse ekhona between umakhuphe lochamisa ngeconstitution. So kukhanya ngani izinto zeconstitutionalism lapha umnangagwa laye uchamisa abantu abayibabaya kuma elections bonke bahamba bengabangani ngabantu abangela mandate from the people. Ngabantu yabona umnangagwa la ole problem naleyo ukuthi abangavotelwe ngabantu waphoma ukuzibona nje sekwaphana sengupresident lochamisa la azange abe ngumuntu electiweyo uyabo laye sephoma ukuzibona sekhona phana sezithexo uyabo. So yi problem yabantu laba asebelayo kathesi ukuthi ama authorities abo ukuthi the mandate they never got it from the people, so they are not really constitutionally elected people and they don't have the mandate. So nanko ke sokuphuma emgodleni abantu sebe basola ke like that inumzana Gandhi.
Alo ke ngumnumzana Muzobanzi Ncube isiphathamandla sebandla le MDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Virginia khonapha eMelika. Lokhu sikudaba lunye, kanti vele kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lokuxabana kangaka ebandleni le MDCT? UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 ngokulwisana okukhona ebandleni le MDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlakuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla le MDCT zifunde ubukhokhelo obuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungonkomo ukuze zikhiphele libandla kungabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke qathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisa Sinkala wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlongudlongo bebandla leZANU PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism, ofuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi. And manje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uliNdebele kumele uyachaywa bizothiwa dissident kuyela kini exotshwa eMtare elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo ikibo sokukuphi.
Umgcinisihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandleni le-MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba i-MDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kwele Melika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikubiza ukuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu, sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku bechayana bodwa bebizana ngemhlobo bebizana ngama-distant amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva konqoba ekhethweni ka 2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame ucuku ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Michael Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula kalifunde hathi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu ukusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana isifundo esasifunda kubaba wethu sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje ukubambana kuyinkalakahla abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu yikho ukwenza idemokrasi. Kathi kalila khona lalilela constitution na ukuthi ma ucakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphambi ongaphikiswa khona kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni kabalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni le-MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa lelibandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba bona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba izihlanganiso ezinkulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Intombazana wezomgido othiwa yivosho uzodwa wabantu ulubhekise ngapha kwelemelika ngenyanga ezayo. Uzodwa usedale inkulumo emazweni afana leZimbabwe, Zambia lalapho adabuka khona eSouth Africa ngokugida engelampahla zangasese ukhangelelwe ukuzogida emadolobheni ambalwa ngapha kwelemelika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda sezigcwele uhulumende ukuthi agebhe imigodi yamanzi alungise le migwaqo ngoba ziphila nzima. U-Anastasia Ndlovu uxoxele izakhamizi lezi esizwa inhlupho zazo ngemva komhlangano obuqoqwe libandla lezaphu.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda ezingene umhlangano webandla lezaphu wokukhankasela ukhetho lokubonisa izakhamizi abantu bokuvotela batshele inkokheli zezaphu ukuba lokhe ilizwe lathatha uzibuse into okuthiwa ngamanzi ahlanzekileyo, imigwaqo emihle kunye lezikolo ezicacayo bakubonela kwezinye izigaba zelizwe. Asizweni unkosazana Kholisani Moyo elandisa inhlupho ababhekane lazo.
Inhlupho zendlala, amanzi,
ukufundisa abantwana sibafundisa nzima xa kusele imisebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sika ward 13 eGaranyemba unkosazana Sibusisiwe Ndlovu uthi kunhlelo zikahulumende kulenkethabe chabi abasekeli bebandla elibusayo yibo abangenayo.
Ayisuphe sibhekane lazo ukuthi kula kuyakhethwa abantu nxa benikwa ukudla bese kuthiwa kulabezani kulaba ngabeyinye iphathi sokabatholi yilisuphe esihlangana lalo kakhulu. Even emabeleni bakhipha kungena olutsha abadala bayafana.
Esinye njalo isakhamuzi seGaranyemba unkosazana Sethukile Moyo uthi ukuhlukuluzwa kuphambili njalo ibandla elibusayo yilo elihlukuluza abantu.
Thina sibhekane lokuhlukuluzwa ngokuthi kwesinye isikhathi sabe sisesaba ukuthi siyenze ezinye izinto ngoba abantu bephathi yezamphepha ebesihlukuluza. Ungabonakala kwenye iphathi somele uthwaliswe nzima. Khona manje namhlanje sithe sisiza khona la abanye bebe bayisabile ukubuya besithi khona la sesaba zihamba khona ngale libuye abantu sebelikhangela kubi sebe sesibayisabile ukubuya ngenxa khona ukuthi besaba ukuthi bazoba lapho sebekhangelwa kubi.
Osakhulayo uFreeman Smith uthi bayahlupheka abalamisebenzi ethi bacela ukuncedwa njalo amanzi ayahlupha.
Yakusela imisebenzi lokuhlupheka entweni njengoko. Azi ngathi emakhithi nebhora lapho siyasweli amasponsa angasponsa. Amanzi akula endaweni eziningi. Akula lapho amanzi athatha kathani endaweni zakhona.
Omunye osakhulayo uElvis Nyathi uvumelane loSmith ethi le msebenzi yezandla inzima ukuyiqala.
Anhluphe ezibhekane lazo ukuswela umsebenzi lokuyenza ukuzenzela ezandla umsebenzi yezandla ukuthi sizenzele. Lingasincedisa emathimini ebhora nasidlala ibhora njengekidi into zonke njengamabhora zenezi.
Umnumzana Moses Linda uthi bahleli behlupheka konke okwenzakalayo kulokukhetha lobuqili.
Esibhekene endlazwe lapha eGwanda ziningi kakhulu ngoba sihlezi sihlupheka akulanto esiyibona enhle. Lazo zonke izinto ezenzakalayo ziyasihlupha ngoba zenzakala ngazathi ezinye zilokukhetha ezinye zilokuqili. Akulamuntu okhulileyo lanxa kusenziwa izinto kuthiwa ngezabadala ungazwakubona ukuthi okwabadala kukhitshwa ngayiphi indlela. Uphonguba yinto nje engazathi uphandwe emehlweni kwesinye isikhathi ukunye ukhanya ungasadli lokudla.
Evumelana loLinda, umnumzana Wilson Mabena uthi bafuna ukuba ngabantwana beZimbabwe ethi bahleli njengabantu bemzini endaweni yabo bathunjiwe.
Siyaswela ukuthi sizakwethulwa ngubani lokhu. Nxa ngayizaphi sibuyile kayibuye ngoqolo. Isethulela umthwalo esiphakathi kwawo lohlupho lonke lolu esiphakathi kwawo. Sithanda ukubuyela emasikweni akithi, sithanda ukwenza konke. Akula sifuna lathi sibe ngabantwana beZimbabwe kathi singa ukhangela ungakhangela sikhanya singanasibo ntwana balapha eZimbabwe. Yonke into ngaba yini ungaze uyefika eGwanda khonapha edrobheni leGwanda imisika ke ethengisa amatamatisi awami mina owalapha eGwanda axutshwa kodwa ovelale muye ozekwenza wonke lokhu. Nxa ungathi uyakhuluma uyakhala ukuthi ulekhethabe chabe kodwa bona beyiba balekhethabe chabe. Akula political commerce ongasuka lapha aye address emashoneni kodwa bona bayabuya bazi-addressa la. Sesikhani ngani ngabantu abathunjiweyo nje. Sesikhala ngokuthi ake kubuye uMosi asikhuphe elizweni laseGibhithe.
Umnumzana Limbukani Baloyi uthi uLusizi sekuyiminyaka engamashumi amathathu lasificaminemibili benatha ezifuleni ethi ngabe akusela mama othwala inkonxa ekhanda ngoba balwela inkululeko.
No, kuyafana nje masibhekile thina 38 years izithimbi zokwezibuya sinathi zifuleni thina asimelanga sinathi ezifuleni. Sibuze nga awumama kusela mama othwala inkonxa ekhanda yamanzi ngabuya indawo kithi leGwanda iyabalwa okuthiwa indawo ilamanzi le bantu. No damu nomgwaqo sifile sinzi esasisebenza kangaka madoda sithwasilwe lizwe lakithi sibathisa amagorila ethu izingubo siwambathe zama ukuthi ilizwe siyi-1.
uhlupho olubhekane lesigaba seGwanda inkabazwe leMandebeleni jikelele yisililo sinye. Abafundi bahamba imango emide, abantu banatha lezifuyo, njalo lemigwaqo ifile, kuthi izibhedlela azila mithi. Ngimele iStudio 7 iseGwanda, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Lo ngumsakazo weStudio 7 osakaza eZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika izolo njengenhlala yenza ucothoze intatheli zindaba zebandla lamademocrats. UTrump uthi amademocrats yiwo avimba ukukhethwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe, yena kodwa kunguye ongakhethiyo lezi ziphathamandla. Idale lephalamende yakwele China livotele ukususwa kwesikhathi sombuso kamongameli, okutsho ukuthi umongameli Xi Jinping usezabusa okweminyaka ayifunayo. Inhlanganiso yababengabalweli bempi yenkululeko kuviyo leZipra, eZipra Veterans Association, isikhuthaze iziphathamandla zezombusazwe esezikhulile ukuthi ziyephumula ekhaya zinikeze intambo zombuso kulutsha labesifazane. Linkuthazo yethulwe ngumgcinisihlalo wale nhlanganiso umnumzana Benny Ncube lonobhala jikelele umnumzana Petros Banda, bona abase South Africa ngomgqibelo ukuya khankasela ukuthi abasemazweni bavotele ibandla lezaphu ukukhetho oluzayo. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma leStudio 7 eJohannesburg unobhala jikelele weZipra Veterans Association umnumzana Petros Banda uthe isikhathi sabadala sesidlule, ngakho sekuyisikhathi sentsha ukuthi ikhokhele. Umnumzana Sibanda lezinye inkokheli zeZipra bakwele South Africa lapho abaqhuba emhlangano lamanye amalunga eZipra kanye lentsha eZimbabwe kwele South Africa emkhankasweni wokuthi babhalise bayevotela izaphu ekhethweni oluzayo.
Batsha abase South Africa la, uyawakhuthaza ukuthi basukume ngobuningi bawo bayarejista ukuze bavotele ekhaya. Young blood must go to parliament. Women must go to parliament. These pensioners who are in parliament, they should go home and rest. Just accept that it's no longer our chance. Uzawa lutshintsho.
Umnumzana Sibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende wabadala obekhona kweminyaka engamashumi amathathu lesikhombisa wehluleke kakhulu, njengoba phansi kwakhe kube nokusilela kwemisebenzi kwabangela ukuthi izinkulungwane zibaleke elizweni ziye kwamanye amazwe. Ngalokho-ke uthi sekuyisikhathi ukuthi ubukhokheli buphiwe kolutsha labesifazane ukuze kube lenguquko lentuthuko elizweni. Langamazwi agcizelelwe umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Benny Ncube, yena oveze ukukhathazeka kwalenhlanganiso ngodlangela lwezombusazwe oluveze ikhanda ebandleni leZANU-PF leMDCT. Uthe njengeZipra balwela ilungelo lokuthi umuntu wonke eneliswe kuvota, ngakho akekho lelungelo lokwenqabela omunye kumbe ukumbamba ngamandla ukwenza lokho.
I-one man one vote yikweza kudonayo silwela uzibuse, so bafanele besebenzise ivoti labo ukukhipha uhulumende abangamfuniyo bafake abamfunayo. Siyakhuthaza futhi ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sama-election ukwenzela ukuthi abantu bayivota bekhululekile kungala kwethuselo.
Umsekela mgcinisihlalo walenhlanganiso kwele South Africa umnumzana Andrew Thebe ukhuthaza abasemazweni kakhulu kwele South Africa ukuthi bangasoli kuphela ngemlomo okubi okwenzakala eZimbabwe, kodwa basukume bayevotela inguquko ezalethwa izaphu ekhethweni oluzayo.
Sithi abantu bonke abeZimbabwe abagcwele umhlaba wonke jikelele abasukume bame bafake uhulumende abamthandayo. Ngicabanga ukuthi izaphu, imanifesto yezaphu nayinga-implementwa, abantu beZimbabwe bangayitholi inkululeko akade beyifuna iminyaka yonke le.
kumkhankaso wazo inkokheli zezipra zihlele imhlangano lababe ngabalweli bempi enkululeko amalunga ezaphu lamanye amaqembu atshiyeneyo ezalwane zezimbabwe ngenhloso yokuthi bonke bayevotela izaphu ekhethweni oluzayo. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Ngenxa yokusabalala emazweni atshiyeneyo osekwenziwe inzalo yeZimbabwe sekutholakala abanye bethandana behlala emazweni ahlukeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Qinisela Dabengwa endawonye lenkosazana sisasenkosi Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Sesiphila ngazo zena lezi kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlala indawonye, so kugcina kwenzakele vele, but ama-relationship lawa amanye asebenza amanye asebenza amanye aphumelela amanye abhidlika ngokuya kwesikhathi, kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa, uyamuzwa lapho uyakhuluma Mkandla?
Ngivumelana nawe, kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangeneyo ngabanjani, ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Okuyakusenza ukuthi athi yena uthandana nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-intanethi kumbe ngaphi, yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokusiya ngokuqiniso kwakhe umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani, wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona ngema Mkandla wena lapha-ke kweze social media kumbe ngitebulule njini bakuzilibazisa, uyakubukuwe khona kuxoxe labantu bathini sibinxa ukukhuluma labo ngodaba lolu?
Isahluko sona esikhe sasibamba sibili, hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusho akusonto yesintwini, akusho buntu ukuthi abantu bahlangane wether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani sufika usiba yethuka umuntu ohlangana la engasiyo umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babe sithi kuyahlupha lokhu, manilutshana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanya zani Baba Dabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbe wenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke, hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani. Ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesikhangela Mamkandla sibili, lina njengoba lingumuntu wesifazana, abantu baphosa ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje? Kumbe vele batshona beshiyela kuphela?
Litshona liphosti ilizwi lithi phosa kusena mini lantambama. Ambona ungantiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabethola ungani ucathile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena imessage zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ecineni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathintini, into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona, kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba ejile uDabengwa ukuthi lalo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evelethethe
kulobo zima lapha-ke. Baba Dabengwa, sicela uvaleke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina olutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo.
Siyabonga. Isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30.